sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalithola njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni ngenjabulo enkulu mhlazi ku 21 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungakhulunywa ngodaba lokuthi uMnangagwa uzadedela bani kusalesikhathi kubikwa kulakho ukuphehla ukulwisana kuZANU PF. Abenhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa umnumzana Job Sikhala bathi ukwethusela kwabezanu PF lohulumende ngembiko womgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Job Sikhala kulakho ukuletha kungahlaliseki. Abatsha abakumsebenzi wezokulima elizweni sebeqalile ukuguqula indlela zokulima besebenzisa indlela zakulezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa esithi abasoze bakhulume ngokuthi ngubani ozancintisa imele ibandla labo kukhetho lomnyaka ka-2028, abacubungula ezombusazwe bathi ungakhulumi ngalolu daba kusaselesikhathi kulako ukuphehla ukulwisana okukhulu kumandla lezanu PF okufana lalokho okuke kwaba khona ngesikhathi sikamuyi umnumzana Robert Mugabe. Ngaleso sikhathi kwalwisana amacele ezanu PF amathathu elalisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa, lelalisekela unkosikazi Joyce Mujuru kanye lelinye elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Abasekeli bakamongameli Mnangagwa eMaswingo laseMidlands bafuna kwesulwe imigoqo yesisekelo sombuso welizwe ephoqa umongameli welizwe ukuthi abuse kwamahlandla amabili kuphela, ngoba bafuna Mnangagwa aqhubeke ebusa njalo abe nguye oncintisa emele ibandla lezanu PF ngomnyaka ka-2028. Umnangagwa yena useke watsho ukuthi akalahlelo lokwenza lokhu. Umtswangwa utshele iStudio 7 ukuthi bazakhuluma ngalolu daba sokusele isikhatshana nje ukuthi kuyiwe kukhetho.
We just had the elections which chose a president and his mandate is for 5 years.
Sisanda kwenza ukhetho lukamongameli olomlando wokubusa kweminyaka emihlanu. Awuyi ukhetho ngenjongo yokuqala okuhlela ukuthi ngubani ozathatha intambo zombuso nxa sokuyiwa kolunye ukhetho. Ukukhetho uhamba ngenjongo yokubusa, ngakho umongameli wakhetha ukuthi abuse okweminyaka emihlanu elandelayo. Udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla ngemva kwakhe sizaluphatha nxa ukhetho solusondele. IZANU PF ayisoze ifakwe incindezi ngabantu ukuthi iphazamise umongameli ngokukhuluma ngalolu daba. Sizakwenza umsebenzi esawuphiwa ngabantu abasivotelayo kukhetho olwedluleyo.
Umnumzana Chris Mutswangwa isikhulumeli sebandla lezanu PF. Abanye abahlazi ezombusazwe bathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga laye uyafuna ukuba ngumongameli welizwe. Ngokunjalo bathi kungaba lokudlephana phakathi kwakhe loMnangagwa alibana uMnangagwa ethe wazama ukuqhubeka egogodlele embusweni kanye lasesikhundleni sokuba umkhokheli webandla lezanu PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi akula kuhlaliseka kubandla leli phezu kwalolu daba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
I-constitution yeZimbabwe kwenza ucace ukuthi umongameli uvotelwa kuphela okwamahlandla amabili uma abantu bemthanda esingathi i-two terms ngesiNgisi. Ngemva kwalokho kungena omunye, kuzomunye njalo, kuzomunye njalo. Lokhu kwavela ngokuba umgabe sehlala isikhathi eside kakhulu evusa kudilikile izwe liphela. Abantu beZimbabwe bathi hhayi asimfuni umuntu ofela esihlalweni ohlala kuze kube phakathi esihlalweni. Kusila ukudedelwana, kungena omunye kuphuma omunye, kungena omunye kanjalo ukuze ilizwe lime ngendlela efaneleyo. Ngakho abantu beZimbabwe bafanele ngalesi sikhathi ukube babe bebuzana ukuthi kambe ngubani olandelayo, ngubani esimfunayo. Ilizwe labo ayisilo lizwe lephathi, ayisilo lizwe likabani. I-succession yenziwa nge-election ethinta abantu bonke abafanele bavote. I-succession yeZimbabwe yenziwa ngokhetho. Siyavota, yikho kutsho ngumthetho wesekelo i-constitution, yikho kutsho i-electoral act, yikho phela okuthiwa yi-democracy uma abantu bebhithu balokuvota. Asonto echiyelwa kuphela amaphathi. Amaphathi yebo kambe endaweni zabo bangakhangela ukuthi bafuna bani bona phakathi eqenjini, kodwa lowo muntu kufanele avunywe ngabantu beZimbabwe ngokhetho lwabantu bonke. Ngaphandle nxa kwenzeke lokhuyana okwenzeka kumgabe ukuthi umuntu abesephuma isikhathi singakafiki, lapho ke i-constitution ecaca khona ukuthi kumele kungene njani. Ngesikhathi sikamgabe lesiyana ibicacile njalo i-constitution ukuthi nxa kuphuma umongameli oyabe khona, iqembu eliyilwe kade liphethe leso sihlalo yilo eliqhubekayo. Yikho sabona kuqhubeka oyezanu PF kungazange kwayiwa okhethwe.
UMnangagwa useke watsho ukuthi akalaso isifiso sokuncintisa okwehlandla lesithathu. Lanxanje abantu bakhe besithi kumele akwenze lokho. Uchiwenga yena umi ngapi? Ngaba esifuna laye yini isikhundla lesi?
Kuyathatha ukuthi umnumzane uChiwenga uyasifuna isihlalo sokuba ngupresident. Kuqondile vele lokho ngokuba isisekelo sombuso sivulela noma ngubani leminyaka engu-40 kusiya phezulu eyisizalwane seZimbabwe eseqenjini elibusayo kumbe eseqenjini eliphikisayo kumbe yi-independent ukuthi uma abantu bemthanda bamvotela abe ngupresident. Ngakho kakumangalisi ukubona isiyaluyalu isiphithiphithi sokuthi kungene bani. Abanye besithi akungene lo, abanye besithi hhayi kangangeni. Ngokuba lesiya sihlalo siyasebenza ukusebenzela abantu, sisengathuthukisa abantu, kanti ke njalo umuntu asengasisebenzisa ukuganga azinothise yena labalutshwane. Ngakho ke sidonsa noma ngubani, sidonsa izigebengu, sidonsa labalengqondo eyokusebenzela abantu. Ngakho ke singamangali ngokuya kwesikhathi ubone kuphithizela eqenjini elibusayo abantu befuna isihlalo lesiyana. Kanti ke kuyafana la bangaphandle kweqembu elibusayo bayasifuna lesiya sihlalo, kuqondile futhi kulilungelo labo abantu bonke abaleminyaka yona leyo efaneleyo. Akuqhubeke kusiya phambili okuhle yikuthi kungabi lesiyaluyalu esilodlame, esilodlakele, esilokudlelezela, kodwa konke kwenziwe ngendlela ehlonipha intando yabantu lomthetho.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abenhlanganiso e-National Democratic Working Group bathi ukwethusela kwabezanu PF lohulumende ngombiko omgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Job Sikhala akubethusi. USikhala wethule umbiko wakhe emhlanganweni wamazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso ye-United Nations wokukhangela ngezamalungelo oluntu oquthelwe eGeneva eSwitzerland mhlazi ku-15 yonali inyanga. Ukhokhela ezombusazwe kulenhlanganiso uDr. Urayai Zembe uthi ukwethusela kwabezanu PF bethi uSikhala ulakho ukubotshwa ngokwethuleyo okwethulwe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana kanye lomphathintambo wesabelo seMidlands umnumzana Owen Ncube iba mangalisile kodwa esithi abala kwesaba. Intathele zindaba iStudio 7 uDabo kaNcube uqoxe lokhokhela uhlangothi lwabatsha kunhlanganiso ye-NWG umnumzana Comfort Mpofu.
Njengabatsha abeNational Democratic Working Group sibona ngela cala elenziwa ngumnumzana Job Sikhala ekukhulumeni kwakhe e-UN e-Geneva Human Rights Summit ngoba wakhuluma iqiniso akakhuluma ngamanga njalo wakhuluma iqiniso ubani wahlala insuku zenalezi wazikhulumayo esejele akulala uthi alukhulumayo lungamanga lokuthi wayetshithwa njani ngiyokwazi phakathi so akula umuntu ongahamba emncindezeli ethi ukhuluma amanga and lokuthi kuthiwa bengakwanisa ukumbopha khona lokhu ngoba umuntu ukhulume iqiniso ukhulume izinto azilakizo akusonto elungileyo and kuphambana lamalungelo oluntu nxa sebezabe besenza njalo amalungezano pf lakahulumente
itshoni ke nxa sesikhangela uhlangothi lokuvikelwa kwamalungelo oluntu ezimbabwe
ngasubona ukukhuluma iqiniso and ukukhuluma about amalungelo oluntu e-United Nations sekubophisa kutshengisela ukubana sile nkinga enkulu nje elizwe leZimbabwe sile nkinga omele sibhekane layo ngqo ephambanisa abantu emkhanye enjalo ekuyenza kube sobala ukubana abantu abavikelekanga eZimbabwe njalo lokuthi abantu eZimbabwe noma ngubani kathi sakusamela ngikhulume nxa incindezelwa ngesilungu bathi akusela freedom of speech and yinto engalunganga naleyo ukuthi sikhayele ukuthi ilizwe libe leni libe le setup enjalo ukubana umuntu kasavunyelwe ukukhuluma iqiniso njalo ngokukhuluma about amalungelo oluntu kuma platform anjengayo United Nations
yena umnumzana Job Scala uthini ngalokho njalo ukhangelele ukuthi uzaphenduka na eZimbabwe kude kumbe sesesaba ukuthi engaphenduka uzabotshwa
umnumzana Job Scala sikhuluma ungaphandle kwelizwe uthola usizo lwezempila kahle ngenxa yalokho kwabangilwa laba ke ababemvalele amalanga wonke lawa esejele kodwa ukuphenduka yena uyaphenduka kula muntu ongabaleki endlini yakhe unumzana Job Scala umkhokheli omelele ukukhokhela abantu ephambi akasogwala ukuba ngingabaleki hhatshi ukuphenduka uyaphenduka eselatshiwe ngeke abalekele ilizwe lakhe ngeke achiye abantu beZimbabwe hhayi ayisiyo icharacter yakhe ngumuntu ozaphenduka and umuntu ozakhokhela ephambili kungenani akulalutho olumethusayo ngoba kulanto embi ayikhulumayo ikubona kulalapha aphuma khona esithi yena uzimisele ukufela lokhu akholelwa kikho ngoba yena akufunayo yiZimbabwe e-democratic so umnumzana Job Scala yebo kuyamthinta ukubana kulabantu abasacabanga ngaleyo ndlela ukubana kubi ukuthi ekhulume ngamalungelo oluntu kodwa akumsusi lapha kumi khona njalo akumsusi eqinisweni lokhu emeqinisweni
lo ke ngumnumzana Comfort Mpofu okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa ngumnumzana Job Scala. Siphinde saxoxa njalo lokhokhela amalunga ebandla leZANU-PF edale lephalamende umnumzana Pupuraito Karepi.
For me, Scala is a tired, finished politician.
USikhala ngumuntu osephelile kwezombusazwe esingafanelanga sizihluphe ngaye indlela ayehleli ngayo iyakuveza lokho yena ngokwakhe wayekhanya ukuthi kazethembi ngumuntu oqamba amanga okuzisa ubuhlungu yikuthi uziqambela yena amanga kodwa iqiniso elokuthi uhlala elizweni elolokuthula elazi umuntu onjalo useyingozi enkulu elizweni elimthandayo ngoba iZimbabwe ithanda wonke umuntu kodwa kulamanye amahlongandlebe afana loSikhala aqambela ilizwe amanga.
Umnumzana Pupuraito Karepi ukhokhela amalunga ebandla leZANU-PF edale lephalamende. Abatsha bakumsebenzi wezokulima elizweni sebeqalile ukuguqula indlela zokulima besebenzisa indlela zakulezi nsuku. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats luthi inani labatsha abakumsebenzi wezokulima selikhuphuke ngokuyisilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% eminyakeni elichumi esanda kwedlula. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba Studio 7 umlondolozi Ndlovu eseHarare.
iZimstats ithi sekulabatsha abafika inkulungwane ezilithumi 10,000 asebengene kumsebenzi yokulima kuminyaka elithumi esanda kwedlula okuveza ukuba abatsha sebelentshukuntshu kumsebenzi wokulima. Ukulima bekufazakala kungumsebenzi owenziwa ngabantu asebekhulile. Iningi liqala ukulima lapho sebetshiya imisebenzi, kodwa abatsha kwele Zimbabwe sebengene kukho ngobuningi babo bekuthatha njengebhizimusi elingabalethela inzuzo. I-Studio 7 ixhumane labatsha abakumsebenzi wokulima elizweni yathola ukuba basebenzisa ulwazi lwakulezi nsuku ukuguqula indlela ukulima owakusenziwa ngakho ukusukela endulo. Omunye wabatsha laba nguSevi Moyo, osowabeka isudu khatshana waqala ukulima amatamatisi. UMoyo uthi usebenzisa ubulembu bokuxhumana ukudinga abantu abathenga izilimo zakhe.
Savula igroup sayibiza ngokuthi yi-drought relief. We trying to kill that relief. Sisebenzisa iWhatsApp, savula ama-group, sayenza ama-link, sasendela abelimi nabafuyi ikakhulu ama-groupsini wonke njakhona, kwezethu ofunayo sikwazi ukusizana siyethenga i-feeding siqaqa.
Omunye njalo okumsebenzi wokulima ngu-Emerson Ngwenya othi usebenzisa umakhalekhukhwini ukudinga abantu abangathenga izilimo zakhe ukwenza ukuba athole imali yakhe yenele ngoba kadingi abantu abazamgxila lapho bethenga.
Ama-WhatsApp asesisincede kakhulu. Yabona i-WhatsApp isisincede kakhulu ngoba bakhona nje nawo amadoda akithi nje esindebeleni ahlakaniphayo ba-creator lento abathi i-group. Ama-group lawa kunama-group abalimi sesifunde okuningi kakhulu mayelana nokufuya kanye nokulima. Ngokufuya imbuzi, ngokufuya inkukhu, ngokufuya inkomo, nakulima zonke iy'nhlobo zinje ezilima. Hhayi, sikhona ukufunda sesifunde kakhulu.
Abanye njalo abenza okokulima besasebatsha babalisa abathathu, uNyasha Mbiri, uGilbert Zibonde noTisha Kunda Mawotsa. Abalima besebenzisa umlilo welanga. Abalimi balima izilimo ezifana lamazambane, indlubu lezinye ezingasatholakaliyo. UTisha Kunda olima labanye bakhe ababili uthi abakucela uhulumende ukuba bephiwe imfundiso yaphezulu ukundlela zokulima lemali yokuba bathuthukise umhlabathi wabo.
For now ngathi nje imfundiso engabe ngiyidinga kahle nge-structure, because i-structure sami already sengisihlalile impela, kodwa ke amanzi wasadinga ukuthi ngingathola kanjani eduzane, ukuthi ngingayenza njani ukuthi ngithole amanzi eduzane, into ezinjalo. So
lokhu kusekelwe ngumlimi waseGwanda osakhulayo ofuya inkomo uZenzele Maphosa othi ufuna ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ezibalisa i-GPS ukuze engalahlekelwa zinkomo zakhe. UHappiness Mabhena yena ofuya inkukhu zamaqanda uthi abatsha bakhala ngosizo lokuba bathole lapho abangathengisela khona izilimo zabo.
Ofa ngisifakele i-target yokuthi ngiqalise ukuthengisa ngo-2026 ngoba ngiqalise 2022 but ngo-July i-market bengingakayidingi kahle, bengingaka-advertise ukuthengisa, but bengisagqugquzela abanye omama ukuthi njengabomama asiyenzeni ama-projects azosiphilisa sizimele.
Osakhulayo uGodnozi Nongayi uthi kuningi okuhlupha abalimi. Osebenza kugatsha lukahulumende lwezokulima uMnumzana Mthulisi Sibindi uthi uhulumende ulendlela eziningi zokuphathisa abalimi abasathuthukayo.
Uhulumende ulenhlelo eziningi zokuphathisa abasha. Okukhulu esikwenzayo ukuba bathole inhlanyelo lokunye, kodwa kulamabhanga njalo abancedayo ukuze bathole imali. Okuqakathekileyo ukuba bazi lapho okuya khona ezibangeni ehlukene ezelizwe.
Ugatsha lukahulumende olwezokulima luthi abatsha abafika isilinganiso sokungama-70% basebenzisa indlela zakulezi nsuku ukudinga abantu abangathenga izilimo zabo. Luthi lokhu kukhuphuka inani lezilimo abazithengisayo ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Ihlanganiso yabalimi eyeZimbabwe Farmers Union ithi abalimi abatsha abafika isilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50% sebesebenzisa indlela eziqondane lokuvikela ukuguquka ukomkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Udaba lokusetshenziswa kwezibhamu nguZulu Mathupha lwehlukanisa imibono yabavoti beMelika kule ngxenye ezimbili ezisekela uhlangothi olutshiyeneyo ekuphikisaneni ngodaba lokusetshenziswa kwazo, kutsho inhlanganiso eqhuba ucwaningo ePew Research. Abancintisa kukhetho uMongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump labo balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa emoyeni yimi uChris Gande. Kulo yedwa phakathi kwabantu abathathu abeMelika abalombhobho, kutsho inhlanganiso ye-Pew Research Center. Leli lilungelo elikusisekelo sombuso welizwe, kodwa landise ukuba lomthelela kwezombusazwe. Nxa kulokudutshulwa kwabantwana besikolo njengalokho okwenzakala isikolo seFlorida High School ngomnyaka ka-2018 okwabangela ukuthi amapholisa asuse abantwana ababecatshile endlini zokufunda. Esangumongameli welizwe umnumzana Donald Trump wahlangana lezimuli zabathintwa ingozi yokudutshulwa ekhuluma ngodaba lwezibhamu. Act 1.
Sokukade kusenzakala kaningi nenye, siza kulungisa lokho.
Njengomongameli, imizamo yokulungisa lolu daba kamnumzana Trump yayingeyokuqinisa ukuzivikela izikolo, okubalisa ukupha amatitshala imibhobho. Njengoncintisayo kukhetho, uTrump utshele inhlanganiso egqugquzela ukusetshenziswa kwezibhamu ngomgqibelo ukuthi imibhobho iqakathekile ekuzivikeleni.
Our country is going to hell. Rapacious gangs and ruthless criminals are terrorizing.
Ilizwe lethu liyanganxele. Izigilamkhuba lezikliwi zithwalise nzima abantu ezitaladeni. Ubugwala bukaBiden sobubangela ukuthi sisihahabele kumpi yomhlaba yesithathu.
Esamukela uxhaso lwenhlanganiso yeNational Rifle Association, uTrump uthe uBiden uzama ukuhluthunela imibhobho ezandleni zabalandela umthetho, anqabe ilungelo lokuthwala imibhobho olukusahluko sesibili sesisekelo sombuso, iSecond Amendment.
We have to have a Second Amendment that's meaningful. If we don't, we're going to have...
Kumele sibe lesahluko sesibili sesisekelo sombuso esilohlonzi singekela sizabona ukufa lobudlwangudlwangu okungakaze kubonakale.
Ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana abalithumi lasithoba munwe munye lababalisi ababili esikolo seTexas ngomnyaka ka-2022, uMongameli Biden wathi kumele sithathe amanyathelo.
As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby?
Njengesizwe kumele sibuze ukuthi kanti sizasukuma nini simisane labagqugquzela ukusetshenziswa kwemibhobho, siza kwenza nini sonke esazi kumele kwenziwe.
Isigodlo seWhite House ledale leCongress lavumelana ngecebo lamabandla omabili lokuthi kuqheliswe uhlelo lokucubungula imbali yabasakhulayo abathenga izibhamu abalakho ukuba ingozi kubo kanye labanye. Umongameli Biden ukhankasa isebenzisa imithetho le elukhuni ikakhulu ezigabeni ezihlaselwe ludubo lwengozi yokudubulana.
I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years, which I know matters to the community that I mourn with.
Ngasayina umthetho obalulekileyo wokusetshenziswa kwezibhamu okungelangozi kuminyaka engamachumi amathathu edluleyo, iqakathekile emphakathini engikhala lawo. Njalo ngiyakhumbula eAtlanta Half Moon Bay lase Monterey Park.
Akula mithetho emitha yokwenqabela ukusetshenziswa kwezibhamu selokhu ibandla lama-Republicans lathola amalunga amaningi ukwedlula ama-Democrats kudale le-The House ngomnyaka ka-2022. Okhokhela amalunga ama-Democrats kuleli dale, umnumzana Hakeem Jeffries usola abalandeli baka-Trump.
Today, the MAGA extremists in the do-nothing Republican Congress.
Lamuhla abedlulisa amalawulo abenhlanganiso yemaga lamalunga eCongress ebengabebandla lama-Republicans basuka ezikhundleni bengazange balungisise udaba lokusetshenziswa kwemibhobho kwele Melika.
Imbono yabavoti bele Melika yehlukene ngamabandla ezombusazwe. Ucwaningo lwePew Research lutshengisa ukuba abebandla lama-Republicans labazimeleyo kodwa besekela leli bandla banamathuba aphindwe kabili okuthenga imibhobho kulabebandla lama-Democrats lalabo abalakho ukusekela leli bandla.
Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Hayi, khona ngeqiniso kumele siliveke iqiniso. Ezinkosifa la ama-president angabusi kahle kuyajabulisa, ngoba kakusho ama-president la ngabantu abahlukumeza umphakathi, ngabantu ababulala abantu bazafa bephele. Ezilongubona sibepho kufa nje kungayazi ukuthi ubulewe yini, futhi wenge kuyakhona e-Iran manje akusukuza ngakho uthi wenga e-Iran kade ekwenzani e-Iran uthi wena la manje bese ngicina ngibuzile ukuthi uthi wenga e-Iran beyekwenzani. Azange etshela abantwana bezimbabwe ukuthi e-Iran kuyakwenzani bezinto imali engakho abayidlalisayo abantwana izimbabwe balala bengahlanga, abantwana bezimbabwe babulawa yizala, bona bayavakasha. Kuyajabulisa mpela amakusifa laba abangabusi kahle la, ngoba nabo abantu bahlukumeza abantu cumathi la kakhulu. Njengabo umnankako kambe ungatsho ukuthi umnankako ngupresident, ungama phela phambi kwabantu umbiza umnankako ngupresident, kumbiza ngombulalo umuntu oqeda wakhe.
Izimo esihlangana lazo South Africa kunzima bafowethu, asazi singancediseka kanjani ukuthi izwe lakithi livuke sibuyele emakhaya, siyozizamela sisemakhaya sikhululekile, ngoba impilo esiyiphila lapha inzima.
Studio 7, ngabe njani kodwa hayi lokho silalele, sinikeza abanye amachance njalo ukuthi bakhulume ke siphendule uJoseph Chuma. Wena mdala uyeka amanga. Yeka amanga. Kuye futhi siyibuze ukuthi okay, abantu bakuleyo ndawo abakuthiwa uphethe ochabalala nabophela ndawo uyini yini yakhona. Dala sakutshela sathi yewena isikhathi sifikile, namanje sifikile isikhathi sokuthi ubone ukuthi uyani. Ngoba uma kungenjalo uzasifeyisana nathi, like it or not, uzafeyisana nathi kuphela usitshele ukuthi umnankako wayesikulalelani. Njika nimi ithubaba umnankako asho yisho lomuntu wena. This is a Zambian thing.
Video 7 salibonani wasakazi bethu, besicela bafana ukuthi ubaba uGawule lobaba uChuma lobaba uMalakhe bekhulume isikhulume lafana lobaba uMthuli lafana ukuthi bangasithatheli ukudla lafana okudlula eborder e-Big Four, ngoba lokho kudla sithengela abantu bethu eZimbabwe akula kudla. So okuncekuthi sicela nje ukuthi esikhulume nabo labo bantu ukudla kwethu kudlule kalula nje kuye ebantwaneni bethu, bona bezihlale ephalamende yazolabe bezihlele imali zakhe uChuma Cosmos City.
Akula muntu olesihluku lenhliziyo empi njengalowo baba lowo bathi ngoRamaphosa ufikile mbolulo elizweni labo banikeza abantu babo ilungelo lokuvota abangaphandle kwamanye amazwe sibabonile bevota abe-South Africa. Njalo abantu babo babakhela izindlu, babanikeza ezempilakahle ezi-right, babanika o-350 yonke into ihamba kahle. Njalo babathembisa ukuthi bazoxotsha amaZimbabwe kumbe ngithi ama-foreigner wonke ase-South Africa emisebenzini ekhona, bafaka abantu babo. Kodwa ngapha eZimbabwe besibabonile futhi bebuya bezothi hayi zani wayingeni. Thina esingalifuniyo amaZimbabwe ukuze silungisele thinise bangena ngokuthothi bona basupport oRamaphosa. Kumanje bakhampena ngamaZimbabwe. So yonke le nto leyo ibuhlungu kakhulu, ikakhulu emntwini onanzelela into zepolitiki uzawuvuma ukuthi sesikhathini esinzima kakhulu singamaZimbabwe. Kodwa ke siyathemba ukuthi ngomunye umnyaka umbuso wezanu uzawuphela. Siyafisa ukuthi la oRamaphosa aluze ama-election lawo, kungena amabandla aphisayo. Nabonga ngamahlenga lakho obulawa ephumule emadodi.
Studio 7 njani basakazi okhulumayo ona waselipala. Kubuhlungu lokhu kwenzakalayo ebantwaneni abancane, abadala besikolo ehamba bengadlala isiya esikolweni, befike bengadle nasesikolweni phezu kwendlala engaka. Kodwa uhulumeni weZanu-PF uMnangagwa ethe ukudla kuningi kakhulu, akekho umuntu ozobulawa indlala. Bangakanani abantu bekhanya ngendlala imidlala emihla, okwamanje ukuthi udinga i-2 billion ongakwazi ukuthi ethengele abantu ukudla, kodwa ebene ebethe ukudla kukhona. Ukuphi lokhu kudla abantu benamba kangaka?
Labo ke bekungabanye babalaleli bethu elisithumele ilayezo yenu nge WhatsApp. Igama ngu Chris Gander, sidibaneni njalo kusasa.